kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le tjana njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 kumbimbitho 2018 nguntungamile inkomo endapeni zethu lamhlanje
sihambe esibhedlela namhla outpatients athola kuvaliwe besicanti sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hayi asizakali sacina sibuyele emakhaya kungela sizo.
Ingatsha ezelapha izigulane ezivela emakhaya ngkhaya esibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals lazo sezivaliwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Uright sibili ukuthi uchamisa uke waya e-Harare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani kodwa uzancedani pho bona bengasilaleli izikhalazo zethu.
Bayaphonga ukuhamba bekhulume ephaliyamente kumbe benzeni kodwa thina sisoze sithule lutho.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa uke wabhoda ngezibhedlela e-Harare namuhla ehlola umumo wabodokotela abakhalala umsebenzi. Okenqulo embusweni nyakenye umnumzana Robert Mugabe uthi akamnanzi umongameli Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mugabe uthi kamnanzi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe ngoba engene embusweni ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe uthi ulosekelo olumangalisayo elizweni njalo uthi uthukuthele kakhulu ngokususwa kwakhe embusweni. Umgabe wethu le amazwi la namuhla emhlanganweni awenze lentatheli izindaba ikakhulu ezaphandle kwelizwe endlini yakhe eHarare. Intatheli izindaba lezi zigoqela ezomsakazo we-SABC, eze-Sunday Times yakwele South Africa, i-Times of London yakwele Bhilitane kanye leZimbabwe Independent. Umgabe ukulandule ukuthi abantu abatshengisela esitaladeni mhlaka 18 ngolwezi nyakenye ngesikhathi ehluthunelwa umbuso besithi kumele ahambe babe goqela abasekeli bezanu-PF. Uthe abantu laba kwakungabasekeli be-MDC kuphela. Ebuzwa ngodaba lwegugurawundi umgabe uthe akulalutho olubi alwenzayo. Wengeze wathi uhulumende wakhe wathatha amanyathelo okulwisana namalunga ebandla lezaphu ngoba ayegcine izikhali. Umbhuqazo wegugurawundi wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Umgabe ube lomkakhe uGrace emhlanganweni wanamuhla lo. Ababili laba bakulandule ukuthi bangamalunga ebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri. Kodwa umgabe uthe lingaqoqeka leli bandla uzalisekela. Uhlangothi olwelapha izigulane ezelatshwa zivela phandle olwe outpatients esibhedlela ezibalisa impilo le-United Bulawayo Hospitals sezivaliwe ngenxa yokukhalala kwabodokotela okuqhubekayo. Kubika ubathabile Masuku.
Isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhla sivale uhlangothi olwelapha izigulane ezivela phandle kwesibhedlela olwe-outpatients ngenxa yokuthi bekungela odokotela abangakhangela izigulane ezibuya kuleyo ward. Odokotela abaphansi kwenhlanganiso yabo eZimbabwe Hospitals Doctors Association bethule umbiko namhla othi kusasa bazatshengisela esibhedlela esiseHarare esePhirirenyathwa Hospital. Udokotela Mxolisi Ngwenya isikhulumi senhlanganiso yabo dokotela laba iZHDA njalo engumsekeli womkhokheli wayo utheba lokho besemhlanganweni bexoxisana labameli bakahulumende mayelana lezikhalazo zabo ethi angeke aveza isibanga asebekiso okwamanje ngoba bengakaqedi inkulumo. Laloba kunjalo izigulane ezihambe esibhedlela se-UBH namhla zithi ziphenduke zilokudana ngoba zingatholanga usizo ku-outpatients ward ebivaliwe. Unkosikazi Zithelo Sibanda ngomunye ophenduke esibhedlela engatholanga usizo.
Sihambe esibhedlela namhla outpatients sathola kuvaliwe besiqandi sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hayi asizakali sacina sibuyele emakhaya kungela sizo.
Esinye njalo isigulane esixoxe le-Studio 7 sithi umumo ezibhedlela mubi kakhulu ngoba abantu belokhu besiba lezikwelede zesibhedlela kodwa bengatholi ukwelatshwa bethi kungcono ukuthi bagulele ezindlini. Unkosikazi Samukele Ncube uyalandisa.
Isitrike lesesikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi siyezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba kulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike i-treatment esabe sikhangelele babe phongubagcina khona ngale le bill lalo likhwela.
Abongi abakade bethembise ukukhalala umsebenzi kuqala namuhla abasakwenzanga. Umongikazi okhethe ukubizwa ngokuthi nguTabeth Dube uthi bayesaba ukuxotshwa umsebenzi ngoba abongi abagqiba izifundo abangela umsebenzi bebanengi kakhulu njalo abathembe ukuthi uhulumende lo uzabalalela nxa sebekhalale umsebenzi.
Thina njengabomongikazi sibona kungcono ukuthi khona siqhubeke ngomsebenzi singaze sastrike ukuze uhulumende ezwe izikhalazo zethu. Okwenza siyesabe ukustrike ukuthi sibone ngani uhulumende angagcina esesixotsha afake abanye endaweni zethu ngoba bakhona abanye asebe graduate leyo kodwa lokho bengakaze bathole indawo yokuthi babe ngomongikazi.
I-outpatients ward empilo le-UPH abetshaya umoya engelamuntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abagulayo esibhedlela seHarare Hospital namuhla asebelamaviki amabili bengelatshwa ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Kube lokuxokozela kwenjabulo esibhedlela seHarare Hospital, abongi bejabulela umnumzana Nelson Chamisa njalo bezama ukuthatha imfanekiso laye. Ekhuluma lentatheli zindaba ekulesi sibhedlela uChamisa uthe uhulumende kumele akame ukutshona ehamba esithi osomabhuzimusi babuye eZimbabwe yena esehluleka ukubanakekela.
They want to be given what they deserve. They work for it. So government
bafuna imali abayisebenzelayo. Uhulumende kabaniki imali yabo. Uhulumende ngeke ahambe esithi Zimbabwe is open for business esethuleka ukunaka uzulu wakhe.
Unkosikazi Zukonuhle Bhanda umongikazi uthe abakuhulumende kabasoze bazihlupha ngokulungisisa umumo wezibhedlela ngoba bela bavele belabodokotela babo ababelapha lemuli zabo ngekhaya kumbe ezibhedlela ezizimeleyo.
Istrikes ile more than tweaks. Kodwana i-government kayikenzi lutho. I-strike sisetshenziswa njenge-political point. Ku-right sibili ukuthi uChamisa uke waya e-Harare Centre wayebona ukuthi izinto zime kanjani. Kodwa kuzancedani pho. Bona bengasilaleli izikhalazo zethu. Bayapho ngokuhamba bekhulume e-parliament kumbe benzeni. Kodwa thina sisoze sithole lutho. Njengathi sikuma-district hospitals. Akula medicine serious. Akula ama-green needles. Bona bayasazi ukuthi bayabesenzani ngoba bama-private doctors. This is for the public. Bona bayenze lutho.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eyeZimbabwe National Students Union. Umnumzana Ashley Funye. Uncome okwenziwe nguChamisa.
Ngiyambonga ngamaya. Ngaloka kwenzayo ukuthi ahlangane labantu abone ama problems afuna ahlangana labantu each and every day. So kuyinto eqhakathekile and for the government into ama doctor a strike it shows ukuthi into abaziprioritize ayikade singakhangela ukuthi iDim launch must ita iDim must vote launch ibi launch egweru iyalonjwa egweru ilonjwa everywhere ngemali yena leyisebenza but bayehluleka uprioritize into eqhakathekile
ingcithi ecubungela ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ungazithuphi kukamongameli ngenhlupho zabodokotela kuveza ukuba akalandaba labantu
esikubonayo lapha ukuthi uhulumende weZimbabwe akananzi impila kahle yabantu ngoba nje engalungisisi indubeko ehlangana labodokotela laba abaku strike siyabona into dokotela laba sebelesikhathi esiningi kakhulu beku strike kodwa uhulumende ulokho engalungisisi indubeko zabo lezi abakhala ngazo ukuvakatsha kukamnumzana uChamisa upresident weMDCT sitshengisela ukuthi yena ngumuntu onakayo impila kahle yabantu njalo ufuna ukuthi etshengise ilizwe lonke ukuthi hatshi njengomuntu omkhokheli osakhulayo ujonge ukuthi abantu bonke bethole impila kahle enhle
odokotela sebenamaviki amabili bekhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokuphathwa kuhle emsebenzini bathi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo ngimele isitudio sevele ngiseharare ngiuGibson Bebe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Umsekeli kaSkomichi wamapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba sekutaze ukulondolozwa kokuthula wacela njalo intatheli zindaba ukuthi zilobe indaba zingendlela ezingalwisanisa abantu ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli zindaba kobulawayo eRainbow Hotel emhlanganweni wezifundo zokuzivikela kanye lokuthapha indaba kahle ngesikhathi sokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, uCharamba uthembise ukuba amapholisa azolondoloza ukuthula ngesikhathi sokhetho belandela imilayo yesisekelo sombuso. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosazana Inspector Precious Mango uthi bazasebenza gadalala ukulondoloza ukuthula besebenzisa imithetho yelizwe.
Sizabe sisebenza sonke labathathi bezindaba ukuthi sibone ukuthi ukhetho luhamba kuhle. Thina labantu abathatha izindaba sinjengenhlanzi lamanzi. Sisebenza ndawonye ende thina sithi nxa abathathi bezindaba besiyathatha izindaba begqoka ama press jacket kwenzela ukuthi amapholisa labantu bebabone ungabi bengahlukuluzwa ngabantu kanye namapholisa.
Intatheli zindaba engumsakazi unkosazana Sibusisiwe Sibanda uthi izifundo abazithole lamuhla zibavule amehlo ngendlela zokuziphatha besebenza ngesikhathi sokhetho.
I-workshop lay isifundise ukuthi ngaphandle kokuthi size sabele impilo zethu, lathi kuqakathekile ukuthi nxa sifika ezigabeni sazi ukuhlonipha umphakathi, sazi ukuthi siziphathe kanjani. Ngaphandle
evumelana lo Sibanda intatheli zindaba yeSunday News, unkosazana Robin Muchetu yena uthi ufunde ngendlela zokuzivikela nxa kungaba lodlakela kumbe bengehlelwa ibunzima.
Thina siyabonga ukuthi imisa isifundise ukuthi nxa singangena engozini njengentatheli sihambe kulama platforms abasitshele wona ukuthi singahamba siyekhuluma sibatshele ukuthi ngichayiwe kumbe bangithrethenile. So siyabonga kakhulu ngento ezinjalo.
umnumzana Divine Dube intatheli izindaba ezimeleyo ekhangela kakhulu ngezebulenjini uthi ufunde ukuthi aphathe njani imichina yakhe yokuthapha indaba lokuvikela ayabe esekuthaphile.
Thole imfundiso yokuthi khona singazivikela njani ikakhulu nxa sisiya ezindaweni eziyingozi lapho mhlawumbe okungaba labantu abangasihlasela ngenxa yomsebenzi wethu. Njalo sikhangela ukuvikela imitshina yethu esiyisebenzisa emsebenzini yethu efana lamafoni kunye le-social media ukuthi khona nxa bekhona mhlawumbe abafisa ukuthi bathole information esiyiphetheyo ngaphandle kwemvume yethu bengenelisi ukukwenza lokho.
Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe eqoqe lumhlangano wezifundo ihle yathatha leli thuba ukwazisa ukuba isisungule uhlelo lokusiza intatheli izindaba lapho sezehlelwe ludubo ngokubathinta ecingweni kunombolo ezithi 078-443-7338 ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhlanje sixoxa ngokubhekane labesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano wabo omkhulu konapha eNew York phansi komanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso zamalungelo oluntu enhlangothini esijiyeneyo zempilo kwele Myanmar sezisole kakhulu sokusenziwa nguhulumende othethe intambo zombuso ekhethwa nguZulu ngemva kweminyaka eminingi lelo lizwe libuswa libutho oseqinisa imithetho evimba umbuso okhululekileyo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo kwele Syria Syrian Observatory for Human Rights ithi inkulungwane zabantu bakulelo lizwe zibaleke ngobunenge edolobheni leGouta lamhlanje ekuseni ngesikhathi ibutho likahulumende lilwisana kanzima labahlamuki. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ongumgcinisihlalo njalo wenhlanganiso yeSADC ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe ngomgqibelo lapho azahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngokhetho oluzayo. Uhambo lukamnumzana Ramaphosa lulandela olwequla leSADC elifike eZimbabwe ekuqaleni kweviki. Iqula leli lizehlola amalungiselelo okhetho njalo izolo lihlangane leziphathamandla ze-MDC. Umkhokheli we-UNDP laye ufike namuhla ukuzokhulumisana lohulumende ngamalungiselelo okhetho. Umbuzo omkhulu ngothi kambe luzaqhutshwa ngendlela esuthisayo yini lolu khetho njengokuthembisa kukamongameli Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawulele siphathamandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kithi-ke njengamabandla aphikisayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele i-MTC Alliance kubandla le-PDP sithi thina-ke akukabi lo tshintsho osolutshengiselwe nguhulumende ukuthi lolu khetho luzabe lulomehluko kukhetho luka 2013 luka 2008 yafika boni mehluko okokuqala ke sizwa ke bekhuluma umnanga basibona e rhetoric ukuthi hayi United Nations izavunyela ukubuya Commonwealth kuba yiliphi ilizwe loba ngubani okufuna ukuthi azobona ukuthi ukhetho luhamba njani uzavunyelwa kungamazwi yamnandi sibakhanye lithukile emlonyeni kodwa ke ithukile langikhona ngokwalo lingekho yama-benchmarks lawo ke esebe sikukhangeleleka kukayenzakali kodwa kungasenani-ke thina njenge-MDC Alliance sesilungiselele ukuthi sizangena ekhethweni sesiredi sesikhethile ozasimela-ke ukutalwa ngumongameli-ke womnumzana Nelson Chamisa lokhu-ke sekumgceke njalo siyayenza ama-rallies siyahamba sikhulumisana labantu abantu bayathokoza-ke singathi-ke thina-ke ngamafitshane njenge-MDC Alliance sesililungiselele ukhetho sesilindele ukuthi lube khona kodwa-ke sisathi thina-ke akube lama-reforms-ke athile azayenza lolu khetho lube free and fair wonke umuntu oncintisayo enelisi ukuthi aphumelele kumbe anqotshwe kuhle nje kungenakusola.
Nansi indaba babagawule.
Yebo njengameli, hheyi kuhle kakhulu ukuthi ngixoxisane lo wabazala. Yazi ngiqhubezele lo wabazala ngamgwebisa njengameli kodwa kungaze nani mane ngitsho. Uyabona into eqondileyo ukuthi obabazala sebajayele ukuhlala bekhala kuphela lanxa into zinjani bahlala bekhala ukukhala kwakhona-ke angikwazi ukuthoni engubonayo mina amalungiselelo la akhona awokhetho ubaba omutsha upresident wethu omutsha uMnangagwa ukhulume kuhle wathi ufuna kube lo khetho olukhululekileyo kwele Zimbabwe ukwenzela ukuthi sakhele phezu kwalo ukhetho lolu oluhle ekutheni sivuselele ilizwe ubaba uMnangagwa uhlelo lwakhe lokuthi avuselele umkhonomi welizwe ilizwe libuyele libe ngcono ukwedlula izo kade wathi likhokhona izolo uthi yena ubaba uMnangagwa ufuna sisoyele sisemuva kweminyaka ethile shiwo ngamanye amazwe funa ukuthi sesigijime siyathola amazwe lana sibe siwadlulile sibe phambili sihambe ngesiqubu ngokunjalo ukhetho oluhlambulukileyo ukhetho olucelekileyo ukhetho oluhle ukhetho lokuthi wonke umuntu uyabe ekhululekile ekhetha yikokuthiwa yikukhetha okuzabe kukhona lo nyaka lokho okuzayenza ukuthi nabantu ababeya bezokhangela bezohlola bazakutsho sebesithi ukuthi hhayi ukhetho lwane belukhululekile izinto zonke sezivule voters roll entsha seziphumile kuliyane endala angazi ukuthi okufunakalayo kunye kungaba kuyini amalungiselelo angala onke ethi kwenzayo abantu bakhankatha nje bekhululekile andazwa ngizwa ukuthi omunye umuntu owathi wavutetebesenza umhlangano ngale bahlaselwa kumbe bayenzani bazenzela bona be-MDC abe-alliance bazenzela imihlangano yokhululekile mina njengamatsholotho ngale sibabona bezikholisela nje bezihambela bezidlinyama zabo besenza imidlalo yemithi imihlangano yabo bekhululekile abantu benkosi asivumeni bakithi ukuthi ngelinye ilanga izinto nxazithe zatshombuluka zaba ngcono kuthi hhayi ibhanti lelilithe nyise kwakathesi
uthi okuhle kuyabukwa ubaba uGawule Ndlovu.
Isintu sithi sona izenzo kungemazwi. UMnangagwa amazwi amnandi bakithi uyakhuluma. Umfanyana kamuGawule amazwi amnandi uyakhuluma. Kodwa thina sithi izenzo akube yizo ezibonakalayo. Lokho wangena uMnangagwa i-economy iyaphansi, izinto ziyadura ezitolo kusiya phambili. Yena lokho ekhuluma ilanguage emnandi kodwa okwenzakala ku-ground kuyabe kungayisikho khona lokho. I-ZANU-PF ithi yehlulekile. UMnangagwa abe ku-system ye-ZANU-PF kusukela ngo-1980 engu-minister wazwa kuba ngu-vice president kwaze kwaba lekhuwa waba ngu-president. Kodwa kakulalutho oluhle esibonayo olubambekayo lwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kwakukhanya abantu bekhululekile ukukhankasa, kakukhanya ama-observers nama-monitors ebuya elizweni. Singaboni abesadakhe kuphela, asibone njalo ne-European Union, asibone wonke umuntu akhululeke abuye azobona ukuthi iqambelo lukhululekile na. Yikho esikukhangeleleyo, yikho esifisa kwenzakale. Hathi nje ukuthi babecasha ngomunye bathi hayi sifuna kube lokuthula, sifuna i-investment. Khona lidinga i-investment after 37 years na. Yiwumbuzo omkhulu esibabuza wona abantu be-ZANU-PF.
Kuphendule khonapho baba uGawule ngamafitshane uyiqibe.
Ukudiliza kulula kodwa ukwakha kuthatha isikhathi. Bakithi mayuyi uMnangagwa wayishiwe obekhokhela, obekhokhela umgabe ma umlando engawunikwa uMnangagwa kodwa umlando wawunikwe lo wayekhokhela ngalezo zikhathi. Kuqala babethi bafuna ukukhipha umgabe abasaphathanga lutho babazala bephethe izandla kathesi.
UMnumzana Believe Gawule ngowebandla le-ZANU-PF ubexoxa endawonye loMnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-PDP. Kesizwe yamazwi yaveza imbono kaHulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usevumile ukuthi uzahlangana lomongameli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Chung Eyong wakwele South Korea oncome okwenziwa nguTrump othi ulakho ukuthwalisa nzima ilizwe leNorth Korea lingaqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyuklia. UTrump engahlangana loKim Jong-un, lokhu kuzaba ngokuqala ukuthi umongameli wakwele Amerika enze umhlangano lomongameli weNorth Korea. UChung ongumcebisi kakhulumende wakwele South Korea wenze umhlangano loKim Jong-un ngonhlolanja ePyongyang. Utshele intatheli zindaba ukuthi uKim uzimisele ukumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia nxa ilizwe leMelika lifisa ukukhuluma laye. UChung uthe uKim unanzelela kakhulu ukuqakatheka kokulolongwa kwamabutho eSouth Korea laweMelika duzani lelizwe lakhe. UMnumzana Mike Pence, umsekeli kaTrump, uthe okwenziwa nguKim kutshengisa ukuthi uTrump usetshaye kwazwela kuKim osefuna ukuthi bakhulumisane ngezikhali zenyuklia. UPence uthe okwenziwa lilizwe leNorth Korea akuguqulanga indlela ilizwe leMelika elidlelana ngayo lelizwe leNorth Korea. Uthe zizaqhubekela phambili izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leNorth Korea. UPence uthe ilizwe leNorth Korea kumele liveze indlela yokumisa ukulolonga izikhali zenyuklia uTrump engakahleli phansi loKim. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikaTrump, uthe umongameli wakwele Melika kasoze aqalise ukukhulumisana loKim kungaphumi mceke ukuthi uKim useyekela ukulolonga izikhali zenyuklia. Uthe okungenza ukuthi ababili laba bahlangane ukuthi uKim avumele ukuthi kube labantu abangethekelela indawo lapho okulolongwa khona izikhali lezi. Uthe umhlaba wonke jikelele ungajabula nxa ilizwe leNorth Korea lingamisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weHighlanders uMadinda Ndlovu sekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuthi baze ngobunengi bazisekela ibandla emdlalweni walo walonyaka wePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yolonyaka isigaba seCastle Premier Soccer League ikhangelelwe ukuqala kulempela viki, njalo iqembu leHighlanders lihlele ukuba lidibane leqembu lebutho lesizwe leBlack Rhinos ngesonto enkundleni eBarber Fields. Ephendula intatheli zindaba zemidlalo ngemva kokubuzwa ukuba kuyini akwaziyo ngeqembu leBlack Rhinos. UMadinda uthi yena uqakathekileyo yikuba yena labafana bakhe babumbe amasu ukuba bedlale njani ngesonto, ngoba bevele bengeke bebekwazi lutho ngeqembu lezivakatshi njengoba nje isizini isanda kuqala. UNdlovu uthe nxa kule ndingeko bazaguqula indlela abazadlala ngayo sekuphele ihlandla lakuqala lomdlalo, ngoba lapho yikho ababe sebebone khona ukuba iqembu leRhinos lidlala njani. Lo mqeqeshi uthe yena uqakathekileyo yikuba abantu bengakhohlwa ukuba uhlelo lokuphendukisa isiko leqembu leHighlanders ngolweminyaka emithathu, njalo uqakathekileyo okwakathesi yikuba iqembu lakhe lidlale ngendlela ebukekayo. UNdlovu ukhuthaze abalandeli beqembu leHighlanders ukuba babuye ngokuningi babo ukuzobukela iqembu lakhe ukuze baphe abadlali amadlabuzane.
Ama-supporters bona abuya ngokuningi babo bona anje bezosupport i-team yabo. There will be that extra man was the response of the supporters when these boys are playing also tells and also gives our players esteem to go.
Imidlalo izaqala ngomgcibelo lapho iqembu leChicken Inn lizemukela khona ele Dynamo senkundleni eBarber Fields, ele Nikrut lizemukela ele Mutare City ngaseMandava, ele Ngezi Platinum lizadlala leli Herentals ngaseBaobab, ele ZPC Caribal lizadibana leli FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, ele Yada lizadlala leli Bulawayo Chiefs ngaseRuvaro, uthi iBulawayo City izangqikelana leliChapungo ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCape United lizadlala leliHarare City ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleShapane Mine lizadibana leliTriangle ngaseMandava. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Oke ngulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi akamnanzi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba engene ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe uyakulandula njalo ukuthi kukhona ukuphambanisayo ngombhuqazwe wegugura hundi. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka njalo izigulane ezivela phandle aziselatshwa empilo lase-United Bulawayo Hospitals. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.